Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Inkwenkwezi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Silapha nje imhlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe.
Amalunga edale lePhalamende asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa o-death penalty abolition bill. Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission owe Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe Zig. Sekumise ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo e-coalition le-Columbia University kwele-Melika ngenxa yokutshengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edale lePhalamende awamakomiti amabili abalisa ebona ngezemithetho lezelungelo loluntu asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa we-death penalty abolition bill. IZimbabwe iba lilizwe lesimathumi amathobami nembili lasikhombisa 87 emhlabeni jikelele ukuphuma lomthetho okwesula isigwebo sokulengisa. Ilizwe ligcine ukukhuba lesi sigwebo ngomnyaka ka-2005, kodwa sikhuluma nje kulezibotshwa eziphezu kwamathumi ayisithupha 62 esezagwetshelwa ukulengiswa. I-Studio 7 ixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South olilunga lamakomiti omabili la awedala lePhalamende echasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abalusungule namhlanje.
Siyabhoda siyiPhalamende kuhlangene amakomiti amabili, ikomiti ye-Justice Legal Parliamentary Affairs bese kusiba lekomiti ye-Thematic Committee engihlala kuyo mina, ikomiti ekhangelana lolungelo loluntu ngomthetho wesigwebo sokulengisa. Asiso sodwa esikhangelane laso, silapha sikhangelane lemithetho emithathu yesigwebo sokulengisa eyokuthi sikhweze sikubiza sithi khona phecelezi ngesokuza i-age of consent, bese sikhangela futhi umthetho okhangelane lokulungisa amafa.
Imihlangano le ijonge nesibisibili.
Silapha nje imihlangano le ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe ibe ngamachumi lasitshiyagalombili, kanti emuva lapha umthetho we-age of consent ubungamachumi lasithupha. So yikho esibhoda ngakho lapha sibuzisisa. Mina ngikubona kuluhlelo oluhle, kuluhlelo lokuthi vele umthetho ngoba uyenzelwa abantu, abantu baphume babuye bazoxoxisana lamalunga abedale lePhalamende, baxoxisane ngokuthi imithetho le bayizwa njani, bayafisa yini ukuthi imithetho le ibe khona eZimbabwe.
Yiziphi indawo lapho elizakwenza khona le mihlangano njalo okwesikhathi esingakanani?
Sizabhoda kusukela namhla ngomvulo kuze kuyecinwa ngolwesihlanu. thina silapha eMash Central kusasa siyabe sise Harare abanye baya eKadoma baze baye phetha sebe seBridge becover indawo zeMandebeleni labanye becover ngapha endaweni zeMashonaland ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibhode ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibuze uZulu simbuzisise ngiyaxwayisa njalo uZulu ngiyamkhuthaza ukuthi bayabuya abe committee khona ngapha eGwanda kobulawayo eFilabusi bezolibuzisisa ukuthi lizwa njani ngemithetho leyi phakamani liyekhuluma imbono yenu nxa kuyukuthi ukhuluma umbono wakho kukomiti yeParliament ufana lo muntu ohlezi edayela eParliament ukhuselekile okukhulumayo akukusindawo awuboshwa ngakho so ngakho kumphakathi kawusukume uphatheke uyebona amalunga bedayela eParliament uxoxisana lawo kabanzi.
Lo bekungusenator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South esikhulume laye ecingweni eseBindura. Ukhulumende uthi usebenza lecommission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG lapho kubhadalela indleko yemfundo eyama-school fees phambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Umbiko olotshwe izolo lugatsha lezemfundo uthi abazali bayavunyelwa ukubhadalela ngemali abayifunayo njalo akufanelanga baphoqwe ukuhlawula ngedola leMelika. Lokhu kulandela imbiko ethi ezinye izikolo besezinqaba ukwamukela imali yeZIG. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union Atuz.
Imbiko evelayo ethi yona kulezinye izikole ezingayamukeliyo iZIG siphinde sibe leminye imbiko evelayo futhi ukuthi i-Minister of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi izikolo ama-heads wonke ayamukeli iZIG noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugovernor we-Reserve Bank size esesithi yena izimali lezi ezisebenza zonke iZIG i-US dollar ibhondi kumbe i-RTGS izimali lezo kazilingani sisinde pho-ke isisindo esizasetshenziswa isiphi. So kube umthetho ukuthi owetmaster bengasebenzisi i-black market rate bazabotshwa. Abantwana sebengahambe ezikolo bengelazinto ezenileyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli kuhle, ezinye izitolo zifake rate ephezulu esingashishini uhulumende ukuthi irate yakhe i-13.5 kodwa ukuthi uyangena ezitolo kuzitola izitolo ezibiza o-19 labo-20 khonokho kuzasenza ukuthi abayanga ligcine selingasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo emabhodi. Abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi ikakhulu ababalisi nezisebenzi zikahulumende okuba bahola iomholo wakho bazashiye kukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
sithi uhulumende kanti aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabileni imali ezihola ngaphandle kwalokho. Kame ukujengela ama-MPs, kame ukujengela ama-ministers, kame ukujengela abantu be-judiciary, kame ukujengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu. Siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele i-heritage curriculum isiyindlela yokufundisa abantwana besesebancane ngembali ye-ZANU-PF kusasa lusuku lokuqala lwezikolo. Kodwa-ke thina sizalubiza sithi i-zero day njengoba upresidenti ekhanye ngumuntu ohlabela abantu abagidayo. Ngibone enikeza omunye umama ogidileyo enikeza 800 US dollars. Sithe-ke thina siqoqane singamalunga awe-ATUS sihambe siye ezikolo zethu siyoqoqa abanye ababalisi that abone ukuthi hayi akusiko bantu nje abagidayo nababalisi bayagida kwenzela ukuthi umholo wethu kutshintshe ku-US dollars. Ngelanga lesibili okungolwesithathu sinye ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu. Lapho-ke sizama ukufundisa size siye buyela eklasini mhla uhulumende kwalungisa iholo lethu laba yi-1200 sike-US dollars uhulumende wamisa yerike sati.
Serike la kutusana la uhulumende njalo kuyathembisa ukuthi uzalalela isikhalazo ze.
Mpele nempele uhulumende afuna ukuxoxisana ikakhulu inhlanganiso ezingaphansi kwe-4ze. Simbona efuna ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabozinta ukuthi wenzwani, ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo Progressive Teachers Union ukuthi wenzani. Kodwa-ke thina sithi i-constitution futhi iyasinikeza igunya ku-section 65, igunya lokubhikisha, igunya lokutraka, igunya lokuyenzani.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni owe-ATUZ, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Uhulumende wengezelele umthelo wokuthumelana amadola eMelika ngendlela zakulezi insuku e-electronic transfer isuka kusilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% isiya kusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umthelo wokuthumela imali yelizwe eyamazig ilokhu ikusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Osomabhizimusi sebelesikhathi bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlise kumbe esulele imithetho njengoba besithi yengezelela intengo yempahla. Ezinye ingcwethi zithi ukwengezelela umthetho lo kuzakwenza ukuthi abanengi bengasebenzisa amabhanga bewabalekele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya osebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions.
Lapha vele kutshengiseni ukuthi uhulumeni wethu vele kula abantu abangalaleliyo ngoba singakhangela nje i-basic economics ithona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba i-expenditure akula mnotho okhula ngama-tax umunotho ukhula nge-productivity ngabona besithi bona sakhona igolide likhona eliningi kanti ngwani vele kusebeqondana labantu abama-US dollar siyazi ukuthi sezingela bona abama-Nosco account ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele ezimalini zabo
pho lokhu kutshoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi
kutsho ukuthi vele umnotho waleli lize usungizwa ngama-US dollars i-multi-currency yikho bavele bengafuni ukuthi bayikhiphe i-circulation kuma-currency basket ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profits le-diaspora imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo so yikho i-US dollar iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabwezulu ukuthenga le-investment ya kodwa-ke engitsho yokuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-visit ngoba akula abantu abaningi abalama-Nosco account sokuza kutho ukuthi-ke kuza kuba nabantu abathi khona abasisasebenzisa imali yethu lapha ekhaya sesisebenzela ngaphandle kwelisho kuthenga ngaphandle kwelisho
ngokubona kwenu lebona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo
angikhona ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani ngoba engisho ukuthi ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars ngabe sikhangelele omari i-Bucks labo i-Gocash kodwa abantu abaningi kabalawo ma-US dollars osebhizinis bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo kumbe umthelo wama-electronic transfers kumbe umthelo e-VAT kumbe umthelo e-customs bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo
lokhu baba Ngwenya kusoze ubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga
lelo liqiniso kodwa phela njengoba siyazi ukuthi ukuhamba usiyathatha i-cash ebhenki lakho kulo mthelo lwama-bank charges
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions Babikwa bebanengi abantu asebekhulile labalutshwane abatsha ababanjwa ngumkhuhlane osihlasela inhlamvu zamehlo owaziwa ngokuthi eye cataract. Ingcwethi zezempilakahle zithi uyelapheka umkhuhlane lo nxa abantu bengadinga usizo lokwelatshwa masinya. Kubika uBathabele Masuku.
Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngumkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi, kungakhathalekile ukuba le ngevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Jafet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Amehlo angigalisa khonaphana ngisasebenza enwayizika nje ahla ngigcalisa khonapho amehlo lana lakathe esilokwe njalo ekuseni kumbe ntambama hhayi kungalalanga ngiyabona kuhle but emini kulapho kuleproblem ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye ngiyabe ngingasaboni kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengeza amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind ilenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungelanhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola eMelika angaba ngamakhulu amane i-$400, kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili busiya kunkulungwane lengxenye i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi Yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la, kumbe abalomkhuhlane we-high blood pressure, i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kusiya kuncipha. Njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule izizinge lezi nje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni. Yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kunezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lo.
Zigoqela ukuthi umuntu sebonakala ufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle, ilihlo seliqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebonwa esibhedlela. Uyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenqatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingagoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukutshisa insimbi, abahlala bephandle izinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lomkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguBathabile Masuku.
Kweziphathelane leMelika, sekumiswe ukuphiwa kwezicoco zokugciba izifundo ekolijini leColumbia University kwelemelika ngenxa yokujengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekumele izifundi ezinye zithole izicoco zokuphutsha izifundo namuhla, kodwa lokhu kumiswe ngabaphathi bekolishi abathe kule ngozi yokuba kuzaqhamuka udlakela ngesikhathi kusenziwa lokho. Ekolitsheni leMichigan University kulezifundi ezitshengisele kusakhiwo obekuphiwa khona abanye bazo izicoco zokuphutha izifundo. kuqhubekela phambili ukutshengisela okwenziwa izifundi njalo lalabo abasekela ele Israel sebetshengisela. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ehlala eChicago.
Ama university nje amanengi asengani alina left kakhulu ngumbono walabo kakhulu abaku ku side le right na ku center kweze politics yala eAmerica. So babona angani uhulumende walapha indaba leya akayibambi kahle indaba ye Israel le Palestine le uhulumende akayibambi kahle babona ukuthi ngabe mhlambe qongosela kakhulu ku Benjamin Netanyahu prime minister wa Israel ukuthi alethe ukuthula kulesana isigaba ngoba sokufa abantu abaningi kakhulu ohlangothini lwe Palestine noma kwakukubi kakhulu okwenziwa Hamas ukuhlasela izakhamizi zase-Israel bebulale abantu abalinani elifika ku-1200 labahlanganiswa labathunjwayo. Kodwa-ke manje ekuphindiseleni kwa-Israel sokufika abantu abedlula 34,000.
Ye baba Jamela, ubona zani abantu laba abatshengiselayo bahloseni?
Abantwana basema-universities bathi akuningani lokwenzakalayo ngoba abantu abafayo esayidini le-Palestine iningi labo izakhamizi ngabantu makhaza abomama abantu besifazane nabantwana nabantu abakhulileyo. So ngokunjalo sebedecide ukuthi bayenza ama-strikes lapha bavala ama-university ngenkani ukuze uhulumende walapha asukumele phezulu azame ukufaka isandla kule mpi le phakathi kwe-Israel ama-Palestinians. Ubona ngani uBiden naye kayibambi kahle le ndaba. Kodwa-ke njalo ngani ngiyayizwisisa ukungayibambi kwakhe le ndaba ngoba vele i-sensitive kakhulu indaba yama-Israeli kuleli lizwe. Ngathi amaJuda lapha indaba yamaJuda makunamaJuda phakathi indaba yakhona isukube nokuba sensitive okuthile okwenza kungabi lula kulaba bantu aba-electwe ukuthi bathathe isinqumo esibonakala singahambelani lezifiso zamaJuda. Yikho-ke okufaka uBiden esimeni esingalula noma nje uyazama ukubana akhulume noNetanyahu ukuthi bayeke into yabo le yokuphilisana kubi nabo makhelwana babo. Kodwa ngeke ibe lula ngoba influence ekhona kuleli lizwe kundaba zonke eziphathelene namaJuda isuka ibe isensitive kakhulu ukuthi ngawe ungumongameli kumbe ungucongressman or anyone ongabe evotelwa akulula impela ngoba indaba yakhona edila ne-Israel ine-support, Israel ine-support eningi kakhulu kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago. Kusenjalo okusanda kwethula ngabezindaba abe-Reuters, iHamas isiyamukele isivumelwano esilotshwe ngeleGibhithe leQatar ukuba kumiswe impi okwesikhatshana njalo kukhululwe abesifazana labantwana abathunjwa nyakenye kwele-Israel. Kukhangelelwe ukuba ele-Israel lona liza kwethula umbiko walo kusikhatshana omayelana lesivumelwano lesi. Ele-Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 34,900 eGaza selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli leHamas nyakenye. Ele-Israel beselilungiselela ukuhlasela eRafah lapho okulabantu abanengi ababalekela ukubhomba okwenziwa ngele Israel kwezinye indawo eGaza. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke bantu? Siyaphila nxa liphila, siyabonga ukusibezela indaba ezimnandi siku zonke. Ukhuluma lo Dube ngiseGwanda kuWard 6 ngaphansi kwenduku uMathema. Ukhuluma lo Dube, siyabonga bakhe, sikhulana senza njalo siyafisa ukuthi ngabe umnankagwa uyazama indaba yakhe ezimali, indaba yamazigi leyo ibe into ethengayo amaphetho, kanti futhi siyafisa ukuthi kuvuleke imisebenzi. Kade kwathiwa kulo mgwaqo oza kwakhiwa ubambanisa igwanda lebhulawayo ohamba phakathi lapha kuwatch 6, hayi kasikuboni mbezo somnyaka wesingaki wakhulunywa ngakho.
Ngoba ungabhekisi ngiselizweni lakithi akekho umuntu othemba ibhenki yaseZimbabwe njengalokhu esikubonayo. Kutshintsha imali ezingaki, kutshintshwa kubhondi kungena kuziki, abantu badliwa imali zabo baluzile abantu. Vela kula mntu ongabathemba lapha balaluke betshela abantu amanga bethi abo GNB bagcwele ukudla kwepenele eZimbabwe, kula mntu oyalala oyabulawa yindlala. Abantu balala bengadlanga manje, abantu sebeqalisile ukulala bengadlanga, kodwa batshela abantu ukuthi ukudla kwenele ngendlela ukuthi babusa ilizwe vele ngokungekho emthethweni. Ilizwe kabalibusi kahle, kanti kona waye kuhlala kuphathela ama-citizen umbhobho njalo nje, kuthela umbhobho njalo nje, kuthela umbhobho kubulawa abantu. Kwabantu behambe betshelwe kahle bezwe, angithi yabo ntu bayafostela abantu labo. Hayi bona abantu babafostela she into yonke kuyafostelwa elizweni lakithi ngendlela ukuthi kakhulu abantu obafunayo, abantu kababathethi, abantu kababathandi.
Basazi ba masazi bamninjani, kodwa niyaphila. Hayi nathi siyaphila. Hayi ngithi ngithanda ukuphawula ngogolide umfowethu. Yabona ugolide umfowethu, amagama akhe awakhulumayo vele angeke emsebenzini. Ukuthi kumele ubhane ukuthi abantu bekele ukukhuluma angeke emsebenzini. Kavala amafoni singabe labo touch screen. Ngamanje sengisetechnology to ukukhuluma sisakhulumisa. Sithatha kuphela sisenda ividiyo, sithatha kuphela sihluthe izithombe sithumele abelungwini, abelungu bazobona kuphethi kusezima, anyazembhathi kusezima. So ekeme kancane nje uthume technology thumele, sisebenza babakhulu, sisebenza khulu, wena ungukhulu nje. So into ozikhulumayo nje nzabokhulu ukuthi awucabangi, awusebenzi ingqondo, kongokukhuluma nje. Amafoni yasesebenza, technology yasesebenza. Sibaleke nje sisiza lapho manje sibhizi senza ama technology lapho esisebenza khona, sibhizi noma camera, sibhizi noma record. So wena usuzama ukuthi wena usungavala umuntu ukukhuluma, ima kancane juba, ima kancane golide, ima kancane khuluma.
Studio 7 siyabonga abasakazi bethu. Hayi sabezwa ukuba ubuthuma, hayi bayabusa abakhokheli lapho. Umuntu okhokhelayo uyatshelwa azwe abantu mabekhuluma, manje lawo hayi bakhuluma, manje babakhaliswa yilokho befugqibela abantu ukunywa. Akusiqinisa lesi into ma imbi vele iyasola bona, abavume nje ukuthi ilizwe liyabehlula, abayeke ilizwe abange bethathe labo bantwana bezimbabwe bekhokheli. Iqinisa nje eliphelileyo, siyabonga umthuma labejwaziyo ukuhlanganisa impano.
Labo ngabanye babaleleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Laleli ngathumelene imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ku WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo kusasa, ikakhulu indleko ebhekane labazali ngemva kokwethulwa kwemali entsha eyezika. Singake ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliament asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano lozulu eyokuzwa imibono yakhe phezulu komthetho osalolongwa okwesula isigebo sokulengisa. Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ngokuvikela inkohlakalo, eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eyezike. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.